Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku5 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukugwetshwa iminyaka engamachumi amabili okwenziwe umnumzana Sigcokoqela Mphoko, indodana kalo wayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko, kungakutshengisa ukuthi ilizwe lilandela imithetho na?
Ngakulobufakazi sebanjiwe angaza ke amsize ngalutho ngobana yibugebeni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke izolo ntambama elubhekise eBhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yalelo lizwe uKing Charles wesithathu ngokusemthethweni kusasa.
Amangisi basilahlisa thina, basithathela amasiko ethu, basiphazamisa emasikweni ethu, kodwa bona bagxilile saka emasikweni wabo.
Abalwa impi yenkululeko basola ukuphiwa amaplazi amaningi okwenziwa ubona Mgabe, indodakazi kamuyi uRobert Mgabe, okuthiwa ulamaplazi angamachumi amabili lanye.
On my side ngapha mina nginxa sikhuluma sikhangelane ngezinto ezikhona, sibone angazani kuyinto engalunganga, kodwa kathathe lelo maplazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukugwetshwa iminyaka engamachumi amabili okwenziwe umnumzana Sigcokoqela Mphoko, indodana kalo wayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko, kungakutshengisa ukuthi ilizwe lilandela imithetho na? Umphoko utholakale elecala lokudlwengulwa umzukulu wakhe oyeliminyaka elichumi lambili. Kunyanga izilutshwana isanda kwedlula, Umphoko elinde ukugwetshwa ubesengumuntu osekela kakhulu ibandla lezanu PF ngamandla eloba enkundleni zokuxhumana okunenginengi ngalo ibandla ezitshengisela njengomuntu olandela leli bandla. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Singathi nxa sikhangela ngecala lakhe, uhlobo lwecala lakhe olokubhinya, licala elingelani lobani. Uthi ngumntakabani, ngowalibibandla, awusebenzi ngoba ibubhinya, ibudlova abenzileyo labo abaseselonembeza kuleli abandla, ngabona kuyabayangisa labo. Kanti njalo loyise angaza kangene kule indaba ngitsho ngoba ngiyobugebengu, icala lidalwe nguye, kumele kuqondane laye. Ukuthi ngumntakabani, wenzeni ecaleni elinjengaleli, angiboni ukuthi kungatshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe, uhulumende weZimbabwe uyalandela umthetho, ngoba vele kumele kube njalo. Nxa ebhinyile, ubhinyile, kakuboshelwe, akugwetshelwe khona lokho. Nxa kulobufakazi sebanjiwe angaza ke amsize ngalutho ngobana yibugebengu. Icala likaSigcokoqela licala lokudlwengula, licala esigwebo esibhalwe phansi ukuthi kumele enziwe lokhu. Kwenziwe khona lokho kanye kumele ngabe kwenziwe. Kakulandi uhulumende, umlando ukuye. Uhulumende angaza athi ye thina umthetho sawulandela, kanti bevele kuyathiwani nxa edlwengulile. Licala elingelani lokuthi uhulumende angacasha athini, ngoba nxa ubufakazi bukhona usegcekeni kumele agwetshwe njengabo bonke labo asehlangane labo khona ngale abenza amacala afana nayo.
Yena siyambona ukubana ubengani sengumuntu ongumlandeli webandla lezanu PF oqotho, ngoba simbone sibile egcwele lapha enkundleni zokuxhumana ebhala into ezitshengisa ukubana uyasekela ibandla lezanu PF ngokugcweleyo. kungaba ukuthi ubezama uncenga yini ukuthi angavalelwa.
Yebo kambe, angagcwala indawo zonke ekhukhumeza ekhuza ibandla leZANU-PF engxenye elethemba lokuthi ngxenye ibandla lelo njengoba abaningi bakhona bejwayele ukuthi lizabavikela kakumsizanga ngalutho. Ye ngoba leli cala lakhe ngelebugebengu obusegcekeni iZANU-PF imvama yayo ikuvikela labo abakhanya bethinteka kwezombusazwe kumba abathi nxa beseza ukuganga kwabo ngabo ingabe ibusela begolide, busela bamadayimani, busela belithium, uphanga umhlaba lamafekthali konke lokho lemigodi le okwenjiwa lezi eziligugu ye lapho iyazama ukuthi ibavikele, ayizami iyabavikela ngobana bathi bangakwenza khona lokho kuphenduke kube ngezombusazwe lenzuzo abayizuza khonapho kumele okunye kwakhona kuyewela ezikhwameni zeziphatha amandla ezinye ezithize kumbe lona ibandla leZANU-PF yiko kwenza ukuthi bavikeleke abalamacala anjalo. Lo owenze ukuganga okungalethi ngitsho lani kulo ibandla leZANU-PF ngibone ngathi vele kabalandaba laye.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintinka Mkandla ocubungula izombusazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo ntambama elibhekise kweleBhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yalelo lizwe uKing Charles III okuzenziwa kusasa. Amalunga edalele parliamente awe United Kingdom Parliamentary Group on Zimbabwe bebesithi uMnangagwa angazavunyelwa ukulugqoba kweleBhilitane ngoba esephula ilungelo likaZulu. Ukuze sizwe okunengi ngomkhosi wakusasa amalungiselelo awo lokulwisana okuphakathi komndeni kaKing Charles, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane umnumzana Sipho Senkosi Machogomole Balule.
Amangisi basilahlisa thina basithathela amasiko ethu basiphazamisa emasikweni ethu kodwa bona bagxilile saka emasikweni wa amabutho aseBritain ayenza amalungiselelo njalo yiwo azakhokhela umkhosi lowo. Kuzabe kubuthene amakhosi womhlaba amanengi kakhulu sibili kakhulu labo mongameli bamazwe amanengi babehlangene kuleli lizwe. Kuzaba kuyibunkanyankanya, kuzaba kunyakazela, kuzaba kucwebezela abantu bakuleli ilizwe. Baya ujabulela umkhosi lowu, umkhosi wokuthi kubekwe inkosi yabo. Kodwa ke kubakhona abanye loba bebalutshwana nje abaphikisayo abathi bona hayi kathi sizaba lenkosi nje kanjani, thina sifuna ukuthi sizikhethele abantu abasibusayo.
Siyabona ukuthi uPrince Harry uyabuya kodwa unkosikazi wakhe kabuyi. Kukhona yini okunye okungatshengisa ukuthi umdeni lo kungawo ubambanisa kumbe kuwehlukane?
Awukho umuzi ongathunqa intuthu umndeni ube uphathelene isikhali thukuzele nduku emqubeni. Imuli leyi ingazathi idabuka naphakathi nje kuyabangwa izinto eziningi ezinye sizibona lapha sizifunda ke kumaphephandaba lasemabhukwini abhaliweyo lapha ebhalwe yinkosana uHarry. Kodwa inkosi bizama nje ukuthi ihlanganise umndeni ukuze iyakhe umndeni wayo ubahlanganise kakhulu amadodana akhe. Kodwa ke hayi ukhanya ngathi kulobunzimanyana ngoba nxa ubona indoda eyindoda esithethe inkosana uHarry ebuya echiya unkosikazi wakhe kwele America, echiya labantwana kwele America ebuya yedwa, kutsho ukuthi kukhona okukhulu ngoba phela laba bantwana obachiyayo uHarry ngabantwana abangabazukulu benkosi. Manje abantwana abangabazukulu benkosi nxa uyisemkhulu egcotshwa ubukhosi bona bengekho kutsho ukuthi phela umdeni wonke lo wendlunkulu udabukene phakathi phela
isikhathi lesi ebusa sebemjwayela yini abantu uKing Charles kunengi yini abakhanya bekuthanda ngaye bayamemukela yini lo nkosikazi wakhe indlovukazi uKamela
bayamukela ngendlela yokuthi bebesebelesikhathi vele bemazi ukuthi nguye olindele ukuthi ethathe isihlalo sobukhosi baba khona bonabo nje ababili abathathu abaphikisayo ababe bengamfuni kodwa abantu abaningi kuleli lizwe bayamamukela sibili kakhulu njalo bayamukela lo nkosikazi wakhe indlovukazi uKamela loba nje sikwazi thina ukuthi kwakulezi gigaba kulezi ndaba ezazizindaba ezazisinda abantu ezayenzakalayo ngo kufa kuka nkosikazi wakuqala okaCharles uDiana abantu balapha bakhangela belalele bebone ubukhosi lobu babuhlonipha kakhulu nxa buvele sobusezandleni zomunye umuntu sebehlonipha seneso sihlalo sokuthi nguye osethethe sokumele ehlonitshwe ngoba uhulumende walapha laye uyahlonipha ungaphansi kwesihlalo senkosi ubuswa yinkosi loba nje imithetho yona iyenziwa nguhulumende kodwa inkosi iyo eyiyo elikhanda lombuso waleli lizwe yikho kubuswa kanjalo kuleli lizwe laseBritain
lo ke ngumnumzana Sipho Senkosi Majokomole Palule isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane Abalwa impi enkululeko basola ukuphiwa amaplazi amaningi okwenziwa ubona Mugabe indodakazi kamoye uRobert Mugabe olamaplazi angamachumi amabili lanye inani lamaplazi la livele emthethwandaba lapho okwehlukana khona uSimba Jikore lo ubona Mugabe Uhalwa impi enkululeko umnumzana Max Mkandla utshele iStudio 7 ukuthi kumele imuli le ithathelwe amanye amaplazi ukuze abangatholanga bawelwe kutsha.
Akusoze kuvumakale lokho ukuthi khona sithi thina kuyavumakala ukuthi umuntu ebe lamaplazi anjengana lawo yubuhwaba lobana obenziwayo. Ukuthi khona into enjengayona le iluhlazo phakathi komhlaba. So kayiso maplazi kuphela uchithi ziningi izinto ezinye zingakaphumela egcikini. Okukhona kuphela ayisikho ukukhawulisa kodwa ke ukuthi khona amaplazi lawo kathathwe. On my side ngapha mina nxa sikhuluma sikhangelane lezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga kodwa kathathe lelawo maplazi.
Manje ngokubona kwakho inkokheli ayiyenzi na ubuhwaba nxa sikhangela ukubana abanye abalwela impi yenkululeko belokhu bengela maplazi ukubona njani ukuthi inkokheli yona ibe lamaplazi amaningi kangaka
hayi ngiyabonga kakhulu indodakazi kaformer president ukuthi khona ibe lamaplazi lawa angu 21 achumi emabili lanye ngibona lokhuyana vele wabe vele sebezithathela umhlaba wonke vele kakuvunyelwa ekwesa kuhambela empini khona kubuhwaba akuvunyelwa vele bewathethe ngapi wathenge ngapi iland le ibingekabani nxa ibiyi-state land amaplazi wonke layo kathathwe ebuyele ku-state sifake ama-yunivesithi nezinye izikolo khona ngale sidivelophe ilizwe sihlalise abantu abangelandawo zokuhlala abantu basoze behlale beminyene omunye umuntu elamaplazi afika 20 kungaphandle komthetho lokuvela kakuvunyelwa asikufuni ngisho ingathi mina kangilayo yona ingadi but salimala lapha empini la umgabe waye ku-detention ephuma ku-detention wahamba waqonda straight eMozambique gala mntwana waye ku-front abanye bakhe layelabo abanye baba ngabathengisi kodwa uyethola ukuthi khona kulo muntu olo mntwana okuthiwa khona ulamaplazi ayi-21 yena lowo mntwana lowo velena kungakacatshwanga nokuthi uzazalwa emhlabeni umbuza kuba khona emhlabeni nguye lo selamaplazi wona lawo akuvunyelwa lokho kathathwe yi-state
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi induna umnumzana Zephaniah Sugola obhubhe ngomvulo uzabekwa lamuhla eplazini lakhe esiphezini. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende uphakathi kokusungula umthetho ozakwenza izijeziso zalabo abatholakala bethengisa izidakamizwa kumbe ukuzisebenzisa lizibe lukhuni. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 yamina Studio 7 manjani abantu ukuphila. Hayi ngithi ke ngiPaul kahle kahle ngempi kakhulu yeUkraine. Hayi bakithi asazi abantu abasupporta uPutin nokubulala kwakhe ezinye izizwe kabuhlungu kanjani. Ukuthi babe ngabantu abanjani. Ubuhlungu lokhala kwenziwa nguPutin. Ukusukela isizwe esizihlalele phansi esizinothele esiziphumelele kuhle kuhle. Usigongoda usicobodise uhluphekisa abantu izintandane abantu abadala abantwana uhluphekisa abantu ngendlela enjani. Hayi bakithi hayi asobuntu lokuyana lokuyana kwenziwa nguPutin kuyafanana nje lakho esikubona kozano ukuthi ufica ukuthi abantu bayatshontsha benza yonke imicimbicimbi ongekuyikwanisi kubuhlungu bakithi. Hayi okunye futhi sinanzelele hayi kubuhlungu kuyananzelela ukuthi ungakhayela ama-properties abobhona wana wathi wathi kuyajekisa yibantu engqondo nje kabuPutin bona ukuthi kwakhona umuntu ufuna ukuthi yena aone izindlu akeke azihlale ezinye uzwa ngokuthiwa indlu yami isemakhokho kuba kombise isenjube engaza kayibone le ndlu yakhona kodinge yakhe engayihlali. Uyabona ukuthi yibugovu lobana obungani umuntu lana oyazo ongalanhliziyo. Hayi kubuhlungu into enjalo. Hayi kubi. Hayi uPutin sithemba ukuthi ngabe amazwe abahamba la kuhle kuhle bemehlule ayahlule lo muntu ayahlule kubuhlungu ngoba uyaphambanisa. Anyabo nokhuluma ngosibani. Usibani ohlale ekhuluma nje ngosibani usibani waselubani yabo.
Sanibona nokustudio 7 basakazi nabalaleli. Hayi ngoba mhlawumbe silwa nabo noma silwa sihlukumezeke kakhulu empilweni sikhula sesibadala njengamanje izano ekaziyashintshela lotho empilweni hlezi sihlupheka ikakhulu eMathemeland abantu bakhona baizi ukurobheka bayarobheka kalula abakwazi ukuyicabangela bona bahlale bodwa bahlanganisa amakhanda kube kuyahlanganiswa amakhanda singamaNdebele sisodwa sikwazi ukuphuma nento eyodwa ebambekayo nathi sikwazi ukwakha iy'godi zangakithi esishoneni lelo bayakhile abantu banayo yonke into ngenxa yezano ngoba izano iyona egcwele kakhulu le shonene singacwasani ngokwebala. Sonke siyabuza ubuhlungu sibamnyama singama-Afrika sisonke kodwa sithi izano phansi ayehle ishiyela abanye.
U-Amos ukhuluma ngokuthi ilanga lenkosi liyeza the judgment day is come ekhala ngamakhosi ukuthi abantu lababusayo sebesehlisa izikeyili and wakuprofesa yikho okwenzakalayo bayehlisa izikeyili lofu yakhathi esayisayilingande yakuqala ama-drinker these days okunyakudala ukuthi akusadala njengoyimqungo akusela temperance yi-corruption yonke le izinto azisahambi ngendlela yangikhona. There is just wekhala nge-corruption ngezinye indlela nanka igolide nanti igolide sizwile kulokufakaza amavidiyo akhona. So ngumlando wethu amakristu asikhulekeleni isizwe sethu sikhulekela abantu abakhethwe nguNkulunkulu and asikuthi nxa ungumkristu kumele ukhulekela abantu abangena i-church yakho kuphela. Hayi hayi umakhelwane wakho ngena lo ongangena enye i-church. So there is need of unity as Christians ngoba uNkulunkulu simbona into enzona lezane ngiziqambile ku-politics arena siyambona ku-social arena siyambona ku-religious arena siyambona ku-economic systems siyambona ngoba la uJesu wakwangena entweni zonke zonalezo wangena yaswa phela uJesu engayifuni i-corruption e-church wabakarapha be endlini yenkosi economy into zemali zisendlini yenkosi uJesu wagada izikepe siyachumayela ngabe athe soyaphila uJesu ngabe uyagada eZimbabwe o-South African Airways ehambe siyachumayela kodwa ugada through thina so ukhona la ku-transport industry la ngapi ngapi yonke into after all village nasilandile la usathana ngkhona ulandi yonke into le ngekaJehova uJehova kasibusise sonke.
Livuka njani basakazi be-Studio 7? Hayi nathi siyavuka makhiwa. Ake ngiqoqe nje lalabo abantu abaphowethu laba basemazweni amanye bo-South Africa, Botswana, America, Britain. Bangani bami niyakhuluma mpela izinto ezinhle nenkulumo enhle. Ukuthukana konke bangani bami hayi asiyekeleni. Umcabango nje omuhle madoda imibono efunekayo. Nina abantu abangapho phandle kweZimbabwe. sifisa ukuthi ngabe kuthiwa liyahlanganisa imbono ukuze lithole ikhambi lokuthi lani likhona ukuvota noma likwamanye amazwe kodwa amavoti wena afike la kubi madoda la ekhaya isinkwa sesi 1800 pounds okungangokuthi siyafika uDisemba siyabe sesiyi 10,000 so zamani bangani bami asikhulumeni ubusela vela kanti kuphela madoda ngaphandle sikukhiphe ngamavoti asikhulumeni nje sibekele imbono ukuthi kungenziwa njani ukuthi lini elisemazweni liphiwe imvumo nelungelo lokuthi ivoteni ibuye kini ukwenzela ukuthi lani likwazi ukubuya kini lilandela amavoti wenu zamani bafowethu nonke siyaququzela bafowethu ukuthi mani asizameni ngamandla wonke bafowethu ukuthi silweni naleyo nto ukuthi linikeze imvumo nelungelo lokuthi likwazi ukuvota bafowethu siyanidinga okhulumayo lapha ngufamona eSewula eBhewula eMatsouth eMatopo kuna eZimbabwe hayi siyazama bafowethu ozani lamavoti asingeneni ngemibono yonke sibone ukuthi angeke lithole yini leyo ndlela yokuthi likwazi ukuvota ngiyabonga
Studio 7 sanibona kanye nabalandeli bakho usathanda ukuphawula kancane ngeqembu lezwe lonke ngeteam yethu esiyithanda kakhulu iHighlander Bosu uMandengwane eChilamoya hayi siyajabula ngendlela edlala ngayo lokuthi okwamanje isesiqongweni khona ngale sesifisela ukuthi sengathi ngahlala khona ngale isizini eziyophela kodwa isicelo yikuthi sicela please ukudlaliswa abantu bakithi abantu besibakomthwakazi niyabona abantu bakomthwakazi abaqhashwa abantu bakomthwakazi abanikezwe imisebenzi ngasebhoreni futhi siphinde siyofaka abantu basempumalanga sicela nini please sifake abantu bakithi ngisho zidliwa kule ndaba kodwa kube kusebenza abantu bakithi okwamthwakazi vuka
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ingedluli i-2 minutes siyabonga
Ubude besikhathi sokuphila komuntu emhlabeni vengezeleleke ngokuphindwe kabili phakathi kwekhulu leminyaka eledluleyo kusukela eminyakeni engaba ngamashumi amathathu lanhlanu 35 kusiya eminyakeni engaphezu kwamashumi ayisikhombisa 70 years kubangelwa ikakhulu ikuthuthuka kolwazi lwesayensi Kodwa umholi we-USAID uSamantha Power ekhuluma kusikhatshana esedluleyo endaweni ye-Center for Global Development eWashington uxwayise ukuthi ngo-2020 ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 isikhathi sokuphila komuntu lesi sehlile ngeminyaka emibili. I-COVID-19 Ayizange ihlasele amasotsha omzimba omuntu nje kuphela. Yahlasela amasotsha omzimba wethu singumphakathi. Yenza inhlelo zezempilo emhlabeni wonke jikelele zababuthakathaka. Yenza kube nzima ukuthi sivuke kwathi uma ubhubhane soluphelile. Ukuze kuqedwe izinselelo ezikhona ezicindezela inhlelo sezimpila kahle emhlabeni wonke jikelele, uPower uthe kumele sakhe ukuqina ngokubambana silenhloso ezintathu ezimqoka. Okwekuqala, kumele sinqobe isifo esidale ukwehla kobude besikhathi sokuphila kwasekuqaleni. Ngokuguqula iCovid ibe ngumkhuhlane nje olawulekayo yonke indawo. Okwesibili, kusho uPower, sidinga ukuqinisa inhlelo zokuzivikela emhlabeni jikelele emikhuhlaneni emitsha, ngoba izici ezidale ukuthi iCovid-19 isabalale emhlabeni wonke zilokhu zikhona. Okokugcina, uPaule uPower, sidinga ukwakha kakutsha ukuqina kwenhlelo zethu zezempila kahle ngokutshala imali ebantwini abangumgogodla walezinhlelo. Ngisho izisebenzi zethu zezempilakahle ezivaluleke kakhulu. Lokhu kutsho inguquko sisuka ekuvikeleni i-COVID-19 lokwelashwa kwayo sisiya ekunakekelweni kwansuku zonke kuqiniswa inhlelo zokuhlola lo kuhlasela zonke izifo ezithathelwanayo eziyabe zithe zaqubuka. Futhi kutsho uPower, kufanele siqinise inhlelo zokukhanga ingcwethi kwezempilakahle. Namuhla iAfrika ilengxenye yesine ikota yomthwalo wabagulayo emhlabeni wonke jikelele. Kodwa izisebenzi zayo kwezempilakahle ziyisilinganiso sokune kuphela ekhulwini i-4%. Iningi lezisebenzi lezi lihola imali encane kakhulu, kumbe vele ukungaholi. Okuyinto evamileyo lapho umsebenzi othile ugcwele abesifazana, njengoba kunjalo kugatsha lwezempilakahle. Umbiko ophume kusikhatshana esedluleyo uveze ukuthi emhlabeni jikelele abesifazane abayizigidi eziyisithupha, i-6 million, abasebenza kugatsha lwezempilakahle bahola imali encane kakhulu. Kuthi abanye kabaholiswa izigidi eziyisithupha, 6 million. Eminyakeni elitshumi edluleyo, kutsho uPower, bekungakholeki ukuthi iminyaka elikhulu elandelayo ibizoletha isimanga kwezempilo emhlabeni wonke jikelele, isimanga sokuphindwa kabili kweminyaka yokuphila. Namuhla singasebenzisa isifundo sobhubhane lwe-COVID-19 ukuqinisa hatshi amasotsha omzimba omuntu ngamunye, kodwa ukuqinisa isizwe sonke singumphakathi, ukuze lindaba yenqubela phambili eyisimanga ingagcini ngathi, kodwa yakhele izizukulwane ezizayo.
Lawo ke bekungamazwi akahulumende wele Melika.
Zalezela manga phakathi komnyaka.
Untete ingoma inandi ingoma kaSikhosana isigqibela ke uhlelo lothula lamhlanje kodwa singakehlukani ngesikangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokela ukugwetshwa iminyaka engamachumi amabili okwenziwe umnumzana Sigqokoxela Mphoko indodana kalowo wayengumsekeli kamongameli welizwe kungakutshengisa ukuthi ilizwe lilandela imithetho na. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke izolo ntambama elubhekise eBhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi uKing Charles. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olifisela impela sonto elijukela igama nguChris Dande.